siyabonga jonga lo craze lichona njani izulu kandaba ikudibana emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 22 ngompandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Olamukela emoyeni ngenjabulo muntu ngamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ayikangethuki ukuthi njengoba iprovince yethu ingekakhethwa kungangena abantu angasoze bangikhethe ngoba abantu engisebenza labo abeprovince yiba sebekhethwe nguZulu ukuthi labo baye kuma ekukhetho leprovince. So nginethemba lokuthi bazangena njalo bangangena sebeza sebeza ngikhetha ukuthi ngihambe ngiyokuma kukhetho lwethu lwe-Congress.
Ummeli weBulawayo iState alele ePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo uthi lanxa isigaba sakhe sengakaphomi lamabizo abazancintisa kulabanye abakulesi sigaba asebemcele ukuthi ancintise esikhundleni somsekeli wesikhulumeli sebandla.
Thina yithe saqala ukukhuluma ngendaba yenale yokuthi umumo we-economy yeZimbabwe usumubi kakhulu. Kukhanya ngani uhulumende vele kathesi abantu bekhangelani ngendaba yezikhundla leyi. Lokho ukuthi vele abantu ngise-economy akuseke kuyo.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi iphakathi kokukhulumisana lamalunga ayo ngodaba lokumanyana lebandla le-MDCT olokutshengisela phezu kokonakala komumo wezenotho.
Obeyingcwethi kwezenotho njalo ehlonitshwa ngabaningi umnumzana Eric Block ubhubhele endlini yakhe koBulawayo ngomgqibelo uzabe kwakusasa emalibeni ye-Athlone Cemetery koBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Isabelo sechitungwisa ebandleni le-MDCT sesikhethe abantu abazasimela kukhetho lokudinga inkokheli emhlanganweni walelo bandla omkhulu owe-Congress. Sibikwa sivumelene kodwa ukuthi umkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai umsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe umgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo kanye lomsekeli wakhe umnumzana Morgan Komichi kabasoze bancintiswe kule iCongress ezaqhutshwa ngenyanga ezayo kaMfumfu ezaqhutshwa lesi sigaba sibikwa njalo sikhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ancintise engunobhala jikelele isekelwa ngumnumzana Thapiwa Mashakata unkosikazi Teresa Makhone ubikwa ezancintisa njengomgcini ingcebo umnumzana Douglas Monzora wabiselwa esikhundleni sakhe sokuba isikhulumeli saleli bandla.
Izabelo ezilichumi zibikwa zingakaphumi lamabizo abazancintisa ezikhundleni ezijiyeneyo. Umeli weBulawayo iState alele ePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo ozancintisa kusikhundla somsekeli wesikhulumeli sebandla uthi lanxa isigaba sakhe singakaphumi lamabizo kulabanye abakulesi sigaba asebemcele ukuthi ancintise okuyinto uMonzora athi ayikho emthethweni. UMakhumalo uxoxele uJonga Kantemiri weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso lokho iprovinsi yethu kayikahlali phansi ukuthi kukhethe inkokheli ezintsha. Kodwa okukhona ukuthi inkokheli ezivele ezifuna ukuyangena kuprovinsi yizo engihamba lazo, yizo engixoxisana lazo, njalo yizo ezibuyele zazongicela ukuthi ngiye kuma kuleso sikhundla. So yikho lami sengizama ukuthi ngigijigijime ngazise amanye amaprovinsi aseZimbabwe ukuthi bangincedise, bangiqambe ukuthi lami nganelise ukuthi ngihambe kukhetho lebandla lethu elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai ukuthi ngiye kuma esikhundleni sokuba ngumsekeli kamqeqeshi. Ayikangethuki ukuthi njengoba iprovinsi yethu ingekakhethwa kungangena abantu angasoze bangikhethe ngoba abantu engisebenza labo abeprovinsi yiba sebekhethwe nguZulu ukuthi labo baye kuma kukhetho leprovinsi. So ngilethemba lokuthi bazangena njalo bangangena sebeza ngikhetha ukuthi ngihambe ngiyokuma kukhetho lwethu lweCongress. Kubalandeli bebandla lethu le-MDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai. Mina uThabita Khumalo engisuka koBulawayo ngilesifiso sokuthi ngiyengena ngibe ngumsekeli kamqeqeshi webandla lethu le MDC. Engilithembisa khona ukuthi ngizanelisa ukuthi ngifikise imibiko eyenzakalayo kubandla lethu, okwenzakalayo elizweni, njengoba lonke lisazi ukuthi kathesi ilizwe laseZimbabwe liphakathi komlilo. Isikhathi sesifikile ukuthi ngifikise amazwi kini, lihlale lisazi okwenzakalayo, lingalandi lokho elikuzwayo okwamanga, ngoba esikhathini esiningi litshelwa amanga lingatshelwa iqiniso ngokwenzakalayo.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumeli webulawayo East edalele parliamente ubexoxa ecingweni loJonga Kandemiri weStudio 7.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isakhulumisana lamalunga ayo ngodaba lokumanyana lebandla leMDCT ekujengiseleni phezu kokonakala komumo komnotho welizwe. Ukuthi inhlanganiso yezakhamizi iHarare Combined Harare Residents Association ehlala ijengisela phezu kodaba lomsebenzi wekhansili ithi layo izaqhubeka ijengisela, kodwa kayisoze ibambane leMDCT ngoba amalunga ayo evele ekumabandla achiyeneyo. Ibandla leMDCT lazise ngeviki edluleyo ukuthi inkokheli yayo ebalisa umnumzana Moken Tshwangirai izabambana lamalunga ekujengiseleni, ikhuthaza uhulumende ukuthi afeze izithembiso zakhe azenza phambilini kokhetho ezokuthuthukisa umnotho welizwe. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeZCTU umnumzana George Ngiwani, yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi sebabhodabhode endaweni zelizwe ezichiyeneyo.
Thina yithe saqala ukukhuluma ngendaba yenaleyo ukuthi umumo we-economy yeZimbabwe usumubi kakhulu. Kukhanya ngani uhulumende vele kathesi nje abantu bekhangelani ngendaba yezikhundla leyi. Lokho ukuthi vele abalungisa i-economy akuseke kibo. So kunjalo ke sisabhoda, siyabhoda sozikhuluma nezisebenzi. Ngikhuluma kanje-ke ngomgqubela nalo ngikhaloma. Sisizwa ukuthi sisebenzi sithini-ke thina njenge-leadership, sithini-ke njengezisebenzi zeZimbabwe, nga into zime ngali ndlela ezikiyo. So siyabhoda baba, sivile ambesikela nje kumele sikwenze, asikaqedi.
Lapho eselifike khona njengekhadoma, bathini abantu?
Abantu endaweni zonke nje lapho esihambe khona, ngoba sihambe koBulawayo, saye eMaswingo, saye eMtare, saye eGweru. Bakhuluma ngakhona ukuthi uhulumende khanya ngani vele kasela ndaba labantu, sebekhangele njengendaba ezikhunda. Othi okufunakalayo ukuthi abantu bakhe bathengisele ukuthi uhulumende yenza okufunwa ngabantu. So khanya ngani vele njengohulumende awusaboni vele ukuthi ukhokhela abantu. So zonke indawo abantu bakhuluma ngendawo nalokhu kumele sike sithengisele, ukuze uhulumende laye angavuka abantu abantu vele lokhu asikwenzayo sakuchaba sakuthandi.
Manje Paul, ithi uhulumende yenzeni njengoba ekhala ngokubana akula mali elizweni?
Baba Khande, thina sibona ngani ngama-priorities, asiboni ye imali ingaba nje ilutshwane ayeneli zonke izinto esizifunayo. But singakhangela okunye okwenziwa nguhulumende lokhu sibona ngani ngama-priorities kuphela thina. Kambe ukuthi nti umthetho kungafuna imali baba Khande? Umthetho sesikhathi umthetho lo uyasixothela ama-investors lo. Asiuthi nje nini? Lo mthetho lo kumele sibe consistent. Alokho akufuna imali lokho. Kufuna i-commitment, political commitment, political will kuphela.
Umnumzana George Ngiwane, umongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions. UChris Gande uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi zeHarare Combined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo.
Thina njengenhlanganiso sinemsebenzi eminenginengi esiyenzayo ukwenzela ukuthi sikhonone kumbe ngathi sitshengisele imisebenzi esiyenza kumbe ukuthi izakhamizi zibona njani isizwe. So kulama-demonstrations amaningi esiwaplanileyo njalo esiwayenzayo kalapha siqalisile kawahambelani lokuthi i-MDC planeni, kodwa khane sivele sinenohlelo lethu ade siluyenza kulama-demonstrations azaqalisa ngo.
Manje nxa kuyikuthi i-MDC iyabitshengisela ngesikhathi lani litshengisela, kuyahamba njani la?
Thina sibona ngathi i-MDC njenge-political party kungathi ilelungelo lokuthi itshengisele ukuthi bona njenge-political party kuningi abangavumelani lakho okwenziwa nguhulumende. Lathi sikhumbula kuyinto enhle ukuthi nxa izakhamizi kumbe nxa ama-political party bona ngaso linye ngalokho esikwenzayo, sibona into engabandli. Kodwa okumqoka ukuthi thina njengezakhamizi sile nhlelo eziningi esizenzayo ezokuthengisela ukuthi lokho kwenzakalayo ngoba lithi ngibizani okwamanzi okwamagets kasikuthi akandweni njengoba zama ukuthi sikhume isikhumbana lohulumende lomasipala ukuthi alungise indlovu ehlala la
manje khona ukutshengisela lokhu ngxali yakwenza lizazisa yini amapolice
thina esikhathini esiningi ngasenza ukutshengisela kwethu siyasazisa amapolisa kulo kutshengisela esakwenzayo kumaziki amalukana apelileyo sabatshela amapolisa ngoba sasiye i-townhouse ukuthi sekutshengisela ukukhona esizakwenza i-townhouse sahamba sayatshengisela kwesinye isikhathi amapolisa kasiwatsheli ngoba sibona ukuthi umthetho uyasivumela njengezakhamizi ukuthi sihambe i-townhouse kumbe sihambe kuma-local district offices kumbe kuma-ofisi kazesa kumbe kuma-ofisi amaninginingi la esirestinga khona ukuthi izikhalazo zethu zivakale so ngathi kwesinye isikhathi amapolisa siyawatshela kwesinye isikhathi sebefuna abantu abanelungelo lethu ukuthi sitshengisele amapolisa singawatshela nje kodwa kusemthethweni ukuthi thina njengezakhamizi sikwanise ukuthi sitshengisele
lo ngumnumzana Mfundo Mlilo isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi zeHarare iCombined Harare Residents Association.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Obe ingcwethi kwezenotho njalo ihlonitshwa ngabanengi umnumzana Eric Block obhubhele endlini yakhe kobulawayo ngomgqibelo uzabekwa kusasa emalibeni e-Athlone Cemetery kobulawayo. UBlock ubikwa edliwe ngomkhuhlane wemvukuzane ngemva kokugula okwesikhathi eside. Umnumzana Block uchiye abantwana abane njalo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu. Umnumzana Block wayengumcebisi we-Reserve Bank of Zimbabwe ehlonitshwa kakhulu zingcwethi kwezenotho. UZulu lamhla uqhubeke ngokukhalela imuli yakhe. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya yena osebenze kakhulu lo Block uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu.
Into ekhona ukuthi nxa umuntu onjengobaba uBlock esihambile abantu bangisabe bekhuluma izinto bebabaza. Kodwa mina nxa ngikhuluma ngaye ngikhuluma ngomuntu engimaziyo umuntu owayengumngani wami ngoba ngangithi nxa ngile nkinga kumbe uhambelana lenhlanganiso yami ekomaliso ngangimfonela kumbe ngibhalela incwadi ngithi hawu kanti lapha nxa kukhulwa ngamalungelo ama-property rights kumbe nge-capitalism kuziseka kanjani wena ungakufaka kanjani umuntu lo wamathidibele nxa ukhuluma naye wayezehlisa ekwanisa ukuthi abe ngumuntu ozisa inkinga olayo akuphendule ngendlela engelangitsho politics phakathi.
Ungathi ilizwe lilahlekelwe kangakanani?
Into ekhona mfowethu ukuthi iBulawayo kanye leMathepheleleni yayelo muntu owayesikhonzi umuntu owayevele wenza umsebenzi wakhe ukuthi amakhampani amanye evalwa elwisa ukuthi engavalwa ekhuluma ngokwamanzi ezama ukuthi ancedise abantu abe-Reserve Bank ukuthi bafake ezinye izimali zabo wayengumuntu lona othi vele nxa wawuthi ubala ngaye ubona ukuthi ulwesifiso sokuthi iZimbabwe leBulawayo iphumelele hatshi abakoBulawayo leMathepheleleni balilahlekelwe liqhawe esibili elo mnotho.
Ungathi ube ngumuntu onjani ubaba uBlock unxali hlala phansi lisixoxela nje?
Uyazi ngangithi mina nxa ngobulawayo ngangifona ngisithi bamba Block lapha ngihambe ngiyehlala la endlini yakhe ekhumbalo wawuthi uhlezi layo wawungathi nje uhlezi lomngani wakho nje siqoxa ihlalele ebhawa lakhe ezigebele igwaye lakhe ekhuluma njengomuntu nje omanziyo umuntu ongumngani wakho ngathi kungathi vele laliselusa lonke inkomo. Yazi babethi bekhuluma amaprofita besithi nxa wawuthi uhlezi loJesu ungakwazi ukuthi uhlezi lo mntana kankulunkulu kholwa ifeeling yakhona yiyo abantu abaningi babelayo ukuthi u-Eric Block layo wayengumuntu omkhulu kodwa wakuthi uhlezi layo wawuzibona ngathi uhlezi nomngani wabo yikho kwenza ukuthi aphumelele yikho kwenza ukuthi abe labangani yikho kwenza ukuthi waye abe ngumuntu okwazi ukubhala ngoba nxa ubhala ngenkinga ezabantu okazana.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Ikomiti elungiselela imidlalo ezadlalelwa kobulawayo e-African Union Sports Council Region 5 Under 20 Youth Games ekupheleni kwawo nalo umnyaka ithi amalungiselelo ale imidlalo asasemaphethelweni. Umongameli Robert Mugabe unanzela imidlalo ngokusemthethweni ngeviki edluleyo ngokuyikhanyisela isibane eHarare. Imidlalo ezadlalwa igoqela eyenguqu, eyokuqaga, eyokubhukutsha, eyenqindi, eyokugijima leminye. Amazwe akhangelelwe ukuphatheka kulimidlalo yiAngola, iBotswana, iLesotho, iMalawi, iMozambique, iNamibia, iSouth Africa, iSwaziland, leZambia. Kodwa amanye amazwe anxusiweyo agoqela eleDemocratic Republic of Congo, iTanzania, iMadagascar, iMauritius, leSeychelles. Isiphathamandla sekomiti ebona ngokuqoqwa kwalimidlalo, uKennedy Ndebele, uthi izigaba zekomiti yakhe zilokhu zisalolonga okusaseleyo ukwenzela ukuthi imidlalo le iphumelele.
Yonke indawo lapha sihlanganisa ukuthi izakhiwo lapho kuzadlalelwa khona imidlalo zibe sezilungisiwe ukuthi kube nokuthi nxa befika abadlali bethole ukuthi sokulungiselwe ngendlela eyiyo. Njalo sinamanye amakomiti akhangelele izinto ezijiyeneyo, ethi komiti ngekhangele marketing nje ukuthi sibone ukuthi imidlalo le iyazakala. Siyabonga ukuthi usinikelele ithuba lokuthi sitshele abantu bako Bulawayo nabaseZimbabwe ukuthi imidlalo yabo ikhona. Sinawo futhi amakomiti amanye akhangele ngezemali, kulamanye futhi akhangele ngezokwelathwa kwabadlali lababukela bekhona. Sikhuluma kanje hhayi luthuli kuyalungiselelwa kakhulu.
Sikhangela wona lawo amakomiti lemisebenzi yabo kuhamba kuhle yini, kuningi asebekwenzile.
Hayi, amakomiti alungiselela sibili okungani kugcwele. Njalo sineqiniso eliqotho ukuthi kuzathi kufika isikhathi semidlalo sesilungiselele ukuthi silathi kukhanye ukuthi kade kule misebenzi. Uza kunanzelela njalo ukuthi lezi ndawo ezinye ezilungiswayo asondawo ukuthi ziqalwa kuthi ukwakhiwa. Zindawo nje ukuthi zilungisiswe ukuthi zifike lapho isibanga esikhangelelwe khona. Ngabe AU uthi Region 5 ukuthi ziyamela zibe zingakhangeleli imidlalo.
Wonke amalungiselelo lawa akhanya azachiya idolobho lakobulawayo lile zakhiwo ezokudlalela ezingcono kulakuqala yini?
Yikho kukhulu kakhulu okufanele futhi ukubonga abantu bakobulawayo ukuthi lezi zindawo zizasala sezikhanya ukuthi kwadlalela imidlalo. Leminyaka ezayo nxa sekufuna ukuthi kube le midlalo ebuyayo ikuzaba khona, kuyathuthukisa futhi nabo badlali. Ungakhangela ukuthi imidlalo enjengetennis ibingasadlalwa kakhulu, so umdlalo wakhona uzawuphuswa yona la amagame. Kube sekubuya i-swimming lapho kubhukutshwa khona elikhulu elalikwaziwa nje ukuthi ubharo, so kufakwe amabhukutshela kuzabhukutshela khona abantu. Ama-stadium eluveze le Papa Fields lapho ukuthi imidlalo singadlalwa lebusuku. Njalo indawo zokugqokela seziphucukiwe, njalo ingakhangela iLuvele Stadium lalabo abasentekayo esebele ndawo yababehlala kuyabukeka sibili iWhite City. Wonke nje indawo zakhona siyabonga kakhulu ukuthi sikuthole khona ukuthi sifike le midlalo kuthuthukise yonke into esilayo kobulawayo. Into enkulu esisele kuphela ukuthi bona abantu bakobulawayo bebuye ngobuningi bezosekela le midlalo.
Lo Kennedy Ntebele isiphathamandla semidlalo ezadlalelwa esekomiti yemidlalo ezadlalelwa kobulawayo e-African Union Sports Council Region 5 Under 20 Youth Games obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokutshengisela okuqoqwa libandla le-MDCT. Ezinye inhlanganiso ezifana le-ZCTU zisithi zizamanyana laleli bandla.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukulwisana osokuqhamuka phakathi kwamasotsha kahulumende wele Yemen labahlamuki beZaidi Shiite Houthi asebehlasela beqonde esigodlweni sakulelo lizwe sokubangele ukuthi izakhamizi zihlalele evalweni. Lokho kubikwaso kubangele njalo ukuthi kuvalwe inkundla zonke zendizamchina kanye lendlela zokukhulumisana ebulenjini i-internet esigodlweni.
Ukuqonga kwenani labantu ababaleka emazweni abo ezwekazi le-Afrika edolobheni le-Calais kwele France kubikwa sokubangele ukufuthelana phakathi kwezakhamizi zalelo dolobho. Leziphepheli lezi ezizama kuya kwamanye amazwe awe-Europe agoqela eliBhilithani.
Ngathi kwezempila kahle zithi ukuqala kwesikhathi sokuchisa kulakho ukuletha imikhuhlane ethize efana loqhuqo lwemalaria, isihuto kanye lebilharzia okumele uZulu ayiqaphele azinakekele ikakhulu lapho izulu selisina. Kubika intathelizindaba yethu uNotando Sibanda.
Iningi labantu liyemukela lesi sikhathi ngenjabulo lapho ingubo kanye lamajazi okubuyiselwa ngendawo ngendawo ngoba kungasaswelakali. Iningi lithakazelela ukuthiyana lokuthona abantu beququbele, bevimbene, abanye kungabakhwehlelayo njalo nje ngenxa yomqando. Abezempila kahle bathi lanxa lesi sikhathi singcono emzimbeni kulokugodola, zikhona izifo okumele zinanzelelwe, abantu bazivikele lapho zokuchisa ikakhulu izulu lingaqala ukuna. Omongikazi unkosikazi Nosizimlotshwa uthi izifo eziningi ngalesi sikhathi ziza lapho izulu selisina, okudinga ukuthi abazali bananzelele kakhulu indawo abantwana abadlalela kuzo. Uthi ngesikhathi lesi kuvamile ukuthi kube lodubo lwama-worms, ikakhulu lapho abantwana bedlalela endaweni ezilamachaphozi bengagqokanga enyaweni. Uthi ibilharzia layo ivamile ukuthi ihlasele ngalesi sikhathi, kungakho kuyadingeka ukuthi abazali baqaphele njalo bahlabise abantwana amajekiseni okubavikela lapho kudingeka.
Sikhangela ama-worms ebantwaneni, amanzi lawana kumele simeke ukuthi abantwana bengadlaleli amanzini ngoba njengoba izulu liyaba libuya laphana ingcekeza yonke yakhukhulwa ngamanzi ingene emfulweni kumbe emanzini abaya behleli khona, abantwana bengadlalela kikho, uyatholakala ukuthi khona abantwana bagcina besiba lama-worms. Ama-worms akwanisa uku-affect umntwana, yena uyabe sithi uyadlala wama-worms esihla ngaphakathi, ekugcineni usubona ukuthi umntwana uyadla kodwa engagaini weight, uyakwanisa ukuthi khona kube ngama-worms.
Unkosikazi Mlotshwa wengeze esithi umkhuhlane woqhuqho imalaria ngomunye njalo odinga ukunanzelelwa ngalesi sikhathi lapho okugcwala khona imiyane indawo yonke. Uqhubeke esithi abantu bathenga amalembu okuvalela imiyane, ama-mosquito nets kumbe imithi egcotshwayo, abenelisayo bachele indawo zabo ngemithi yokubulala imiyane, ukuthi abazakwethekelela indawo ezilala umkhuhlane banathi amapilisi okuvikela bengakavakatshi. Uthi ezinye indlela zokuzivikela azidingi ukuthi umuntu akhuphe imali, kodwa yokuhlanzeka nje okugoqela ugqibela amagodi angahlala amanzi lokuqeda amaguma kungabi lotshani kumbe ukhula.
Njalo lathi simeke shota amanzi singawayekeli ehlele emagabheni lani lani ngoba lakho yizindawo lapho imosquito iyathanda indawo ezinjalo izalele khonapho, lakho sokusigcina kusiba le mikhuhlane njengemalaria. So zonke zona izinto kuyasukumele sisiqaphele utshani lakho simeke sure siyabasulu sikuquma kusale kuhlale ku-clean nje endlini lasemagumeni lapho esihlezi khona.
Lanxa nje i-council yakobulawayo iyake ichele imithi yokubulala imiyane endaweni ezivame ukuba lodubo, ithi ayilamali yokuchela indawo yonke, kungakho ihamba lapho okulemiyane ethwala umkhuhlane woqhuqho kuphela. Omunye wezisebenzi zikahulumende osebenza kugatsha olubona ngokuchela imithi le esigabeni seMathebeleland South, unkosazana Sibongile Sibata, uthi sebengene endaweni eziningi zeGwanda ezisengozini ngenxa yamachaphozi. uthi lanqala indawo yayingaziwa njengendawo elomkhuhlane woqhuqo ungabahanga njengakuziqinti ezinjengewange lebhinga sekube lenani labantu elithe qaqa elitholakaleli lanomkhuhlane osokwenze ukuthi baphange bayevikela izakhamizi. Uthi kuchela lokhu kuqhakathekile kakhulu ekulwiseni lomkhuhlane.
I-IRS sithiwa indoor residual spraying and yenziwa endaweni kuthiwa ama-low-lying areas, endaweni ezigcwele amanzi kakhulu. Inceda ngokuthi khona ngiwaspraya endlini, yabulala i-mosquito ingahlala emdulini. So abantu babengasalunywa kangawo i-mosquito, so iyaprevent imalaria i-IRS yangkhona, ngoba nxa abantu bengasalunywa eventually le malaria igcina singasekho.
Unkosazana Margaret Dunyeni ngomunye osebenza ekhansilini ukufundisa uZulu ngempila kahle. Uthi isikhathi sezulu sivame ukuletha njalo inani eliphezulu labantwana elibulawa ngumkhuhlane wesihudo ngenxa yokunatha amanzi ayabe engahlanzekanga. Uthi isikhathi sokuchisa sivame njalo ukukhuthaza labo abalokuthile abangahambelani lakho ama-allergy. Uthi izihlahla kanye lamaluba ahlumayo avame ukuletha imkhuhlane yamehlo kanye lokugcwalelana kulabo abangahambelani lakho, kungakho kumele bazi ukuthi kuyini okubakhathazayo bahambele khathana lakho.
Ikakhulu izihlahla ezejakaranda, ama-flowers wona labanye amehlo asuke abe kuhlungu kumbe abe bomvu kakhulu, abanye baqhubuke sibili umzimba, abanye even wona umoya nje ukuphephuka komoya i-dust, ngoba ama-flowers lawana ukunye kwangkhona kuyabe kuthwalwa ngumoya, kuyabe sekudingakala ukuthi umuntu ananzilele abekwazi ukuthi yikuphi aba allergic kiko, ukwenzela ukuthi uma kusenzakala ukuthi aku-avoid angahlali endaweni yankona mbe indawo yankumbe izihlahla zona ezaza angahlali phansi kwazo.
Osebenza labemidlalo unkosazana Precious Mudenge uthi lesi sikhathi sokuchisa sibi kubo ngenxa yokuthi abanye bagcina bephuma umungula, abanye babe madolonzima ngenxa yokusilela kwamanzi emzimbeni i-dehydration lapho besenza imidlalo yabo etshiyeneyo. Uthi kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi amaningi njalo belule imizimba yabo ekuseni emadabuka kusa kumbe ntambama selibantu bahle ukuze umzimba ungakhathali kakhulu.
Isikhathi sokuchisa silama-challenges kuma-athletes ngenxa yokuthi ama-athletes amaningi agcina esiba dehydrated, abanye bagcina bephuma umungula, njalo abanye lama-skin rash, heat rash. So khona lokhu nje kugcina even ku-affecta even le performance yama-players because of i-endurance, ukuba lamadolo axegayo.
Lancanje umumo womkhathi usiya ukuquka kulezi nsuku, ingcwethi zithi zikhangelele ukuthi izulu liphange ukusewula lonyaka. Eminyakeni edluleyo sokuvamile ukuthi ukuna kwezulu kulethe ikakhulu izifo zesihudo ezifana le-typhoid, le-dysentery kundawo zelizwe ezichiyeneyo, ikakhulu esigodlweni eHarare ngenxa yamanzi angahlanzekanga kanye lokungahlanzeki wendawo ezihlala uZulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Kunjalo nje uMongameli Robert Mugabe ungapha kwele Melika ukuze phatheka emhlanganweni we-United Nations General Assembly kuleviki. UMugabe uhamba lequla eligoqela abaphathintambo bakahulumende. UMongameli Mugabe uvame ukusola amazwe angentshonalanga ngokumethesa izijeziso zenotho embikweni wakhe we-United Nations, njalo ukhangelelwe ukuhlabela ingoma efanayo kuleviki.
Singakehlukani-ke sikhangele ebezikamba phambili.
Umeli weBulawayo East edale lephalamende unkosazana Thabita Khumalo uthi lanxa isigaba sakhe singakamuphi amabizo singakakhethi abazancintisa, kulabanye abakulesi sigaba asebemcele ukuthi ancintise kwisikhundla sikamsekeli wesikhulumeli sebandla.
Inhlanganiso yezeCTU ithi ikhulumisana lamalunga ayo ngodaba lokumanyana lebandla le-MDCT ekutshengiseleni phezu komonakalo wenotho.
Kwanele kwalamhlanje sihlobo livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Nami usithandekile Mhlanga, sikhonapha e-Washington DC.